Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7, ngolwesihlanu mhla ka 20 kuNcwabakazi 2021. Ngosithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakujwa ukuthi uZulu akumelanga bejabule kusesemasinya kathethe, asikaphumi ku-third wave.
Abezempilakahle bathi uZulu angaze ajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlola betholakala bele-COVID-19 lababebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi ngaba angafika kumbe phezu kwesikhombisa. Angaba amaningi ama-companies anjalo. Bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kumbe bengazange betshenise ukuthi bahlatshiwe akufanelanga bengene emsebenzini.
Abenhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU sebekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kuliviki uhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo we-Afro Jazz uStanley Nyathi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo mfakazo. Abezempilakahle bathi uZulu angaze ajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlolwa betholakala bele-COVID-19 laba bebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla ngoba ilizwe lilokhe liphakathi kwegagasi lesithathu lalolu bhubhane njalo lomkhuhlane ulokhe uyingozi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kumalanga amahlanu adluleyo eleZimbabwe libonakale lisiba lenani elingaphansi kwamakhulu amahlanu lamachumi amahlanu 550 abantu abakade betholakala bele-COVID-19 kuthi abakade bekhulelwa yilomkhuhlane bebesiba ngaphansi kwamachumi amathathu i-30. Omunye wengcwethi zezempilakahle uDokotela Mthabisi Bhebhe uchasisa kabanzi ngaleli nani.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakujwa ukuthi uZulu akumelanga bejabule kusesemasinya kathethe, asikaphumi ku-third wave. Ngakho ke engaku-encourage umuntu wonke ukuthi kababe vaccinated, umuntu wonke kabe vaccinated ukuze bezivikele ekufeni lokuadmitha umkhuhlane we-COVID-19.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi abantu bengaziyengi ukuthi sebenqoba empini yokumelana lalolu bhubhane.
Inani lingakhanya ingani selehlile elamafika, kodwa hheyi lama statistics esilayo kobulawayo kasimanga kuhle. Kumele abantu beziphathe ngoba thina sifuna ngokuzela.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso emele izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kabangayekethisi ukulandela iziqondiso zokuvikela iku-COVID-19.
EZimbabwe abantu kabathestwa door to door. Abantu abathestwa i-COVID-19 yilaba ababethe bagula basondelela lapho kuthestwa khona. Ngokunjalo kuzafika ukuthi amanani ngabe sesehla ngenxa yokuthi 1, ama-test kits angabe kuyikuthi ashoda, 2, abantu abafika ezibhedlela befuna ukuyathesta mhlawumbe sebebalutshwana, 3, sokungaba yikho ukuthi mhlawumbe inani le-COVID abantu abalayo sebebalutshwana. Kodwa abantu kabaqapheli ukuthi statistics kasitsho ukuthi inani labantu abale-COVID sebebalutshwana.
Kusenjalo okwensuku ezimbili ezedluleyo izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo beziqhuba uhlelo lokubuthanisa igazi ngoba besithi iziphala sezehlile okwamagama ngenxa ye-COVID-19 ebivimba ukuba abantu bahlangane. Bathi njalo igazi eliningi belivela kubafundi, kungakho ngesikhathi izikolo zivaliwe imikhankaso yokupha igazi ibingenelisi ukuqhutshwa. Umnumzana Ivindosi Ziva okhokhela inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela sempilo kobulawayo ukhuthaza uZulu ukuba ayekupha igazi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital.
Isikolo lapho esajala khona ukuthola igazi sezivaliwe. I-lockdown le ivale ama-catheters amaningi. Esathi ihlelo lakhona sibonile ukuthi luhambe kahle and abantu basinike i-support. Siyakhuthaza ukuthi everyday umuntu ma efuna ukudonate igazi engameleli ukuthi khona ngizamelela ugiji uyahamba edonate igazi kuma-site ethu.
Kugqitshwa usuku lwayizolo ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba bangamakhulu amane lane i-404 ababanjwe belo mkhuhlane we-COVID-19 kuthi ababhubhileyo balitshumi lasikhombisa i-17. Kutshaya ihola lesithathu emini izolo bekulaliswe abantu abangamatshumi amahlanu i-50 ezibhedlela okuletha inani labantu bonke abasezibhedlela lifike kumakhulu amane letshumi lasikhombisa i-417. Kuthi abasindileyo izolo bazinkulungwane ezimbili lekhulu lamatshumi ayisitshiyagalolunye lasikhombisa i-2197. Kuthi elizweni lonke isilinganiso sokuphepha umkhuhlane we-COVID-19 simi kumatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ekhulwini i-85%. Abahlabe ijekiseni yokuqala izolo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 baphose bafika kunkulungwane ezingamatshumi amane lamakhulu amabili i-40,219 okuletha inani labahlabe ijekiseni yokuqala elizweni lifike kuzigidi ezimbili lenkulungwane ezedlula amakhulu amabili i-2,233,565. Kuthi abahlabe ngokugcweleyo izolo bafika inkulungwane ezingamatshumi amathathu lasitshiyagalombili i-38,378. Lokhu kuletha bonke asebehlabile amajekiseni amabili bafike kusigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu lasitshiyagalombili i-1,386,752. Nimele Studio 7 wobulawayo ngubathabile Masuku.
Abenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu we-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ngabaqhatshi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi amankampani afana labo-Delta, OK Zimbabwe, T1 namanye esekhipha imibiko ethi wonke umuntu ongahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 ame ukuya emsebenzini. Abamalungelo oluntu bathi lokhu kungaphandle komthetho ngoba asiwo wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngenxa yenkolo zabantu le mibono ehlukeneyo. Ingcitshi zezempilakahle zithi wonke umuntu kumele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ukuze inani labantu abalalisa isibhedlela ngenxa ye-COVID-19 lehle. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uchasise ngenyathelo labo leli.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi ngaba angafika kumbe phezu kwesikhombisa. Angaba amaningi ama-companies anjalo. Bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kethu kumbe bangazange betshenise ukuthi bahlatshiwe akufanelanga bengene emsebenzini. Kho izo zikhalazo ebezikhona.
Ugcizelele sithi izisebenzi lamalungelo okumele ahlonishwe nguhulumende lamankampani kungenani lokuba kulomkhuhlane we-COVID-19.
Zimbabwe singakaze sibe lo mthetho ke obamba abantu ngamandla okuthi bethole i-vaccination.
Esinye isakhamuzi seHarare esingahlatshwanga umnumzana Michael Svanda uthi uvumelana ne-ZCTU esithi ukholo lwakhe kaluvumeli ukuhlatshwa.
Abantu awufuniyo ukuthi beforswe ukuthi bevaccinate ngoba abanye thina sikholwa ngokuthi ukuvaccinate indlela zokutshengisa ukuthi sesingena eku-revelations. So thina abanye ukholwa kwethu vele awuhambelani la. Siyabe singani sesingabantu kaSathane.
Kodwa enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Peter Sithole uphikisane lalombono.
Sixotshana lalokho okubizwa kuthiwa yi-herd immunity oyikhona okuza kwenza ukuthi ilizwe livuleke ezenotho i-economy ivuleke oyiyona nto ezakwenza ukuthi abantwana babuyele ezikolo sebehlatshiwe okuyikhona okuzakwenza ukuthi abafana laba abancane abalezipho zokudlala ibhora baqhubeke bedlala lelo bhora. Okwamanje akudlalwa bhora, okwamanje abantwana abahlabelayo kabanelisi ukubuthanisa abantu ukuthi behlabele ukuthi bathole izimali benelise labo ukuphilisa isimuli zabo. So nxa uhulumende ezaqala ukuncenga abantu umyahambe namuhla abanye bengahambi iherd immunity lay kasi soke safa sayifika leyo 60%.
Umphathi ndaba obona ngezemsebenzi umnumzana Paul Mavima uthi ukuthi lolu daba emthetho ndaba akuncedi lutho. Okuqakathekileyo ukuthi amacele omathathu athi uhulumende izisebenzi labaqhatshi bahlale phansi bakhulumisane phansi kwedale le tripartite negotiating forum. Uqhubeke esithi ubhubhane le-COVID-19 luyaziwa ukuthi soluphazamise okuningi emazweni omhlaba. Ngakho-ke uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukulondoloza abantu baseZimbabwe, yikho ethenge amajekiseni ama-vaccines.
Ndakathalisana nedenda ratambuza nyika pasi rese.
Udaba olukhona ngolokuthi amajekiseni ayanceda ukuba umuntu engahlatshwa akatheleli umkhuhlane abanye abantu, njalo ayavikela impilo. Nxa uhlezi emzini wakho awulani lokuhlatshwa, kodwa nxa ufuna ukuphuma endlini hlatshwa.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court ukhangelele ukwaziswa ngeviki ezayo ukuba udaba lwabe-ZCTU luzathethwa nini. Uhulumende uthi isifiso sakhe ngesokuhlaba abantu abangaba izigidi ezilithumi ijekiseni le-COVID-19 vaccine, kumbe abangaba isilinganiso sokungamathumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze lufezeke uhlelo olwe-herd immunity eZimbabwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Phambi komthethwandaba kamantshi eMotare namhla esetheswa icala lokubangela ukufa kwakhe. Igqwetha elimelayo umnumzana Brian Majamanda utshele iStudio 7 ukuthi umantshi unkosikazi Linette Mary Mongwari uthe umnumzana Mombelume ukhangelelwe ukuphindela njalo kulo mthethwandaba mhlaka 3 ngenyanga ezayo.
Ndaphinda mdare last nenyaya ya Tirarami Mombelume.
Uthi bazazama njengamagqwetha ukubona ukuthi uthoniswa engavalelwanga entolongweni ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso yebail, okutsho ukuthi okwamanje uzabe lokhu evalelwe. Umtshutshisi umnumzana Tirivani Mutyasiva utshelele lidale ukuthi umnumzana Mombelume ulakho ukubaleka ngenxa yecala aletheswayo. Umnumzana Majamanda uqhubeke wathi balindele impumela ye-DNA test ethethwe izolo eyokudingisisa ukuthi umnumzana Mombelume oleminyaka engamachumi amabili lasithupha 26 nguye yini owabangela ukuthi umuyi akhulelwe.
Ma-DNA test atisadane ma-results asho Paris.
Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uchasise ukuthi igama lomuyi ngu-Anna Machaya, hatshi u-Memory Machaya njengalokho obekuphume enkundleni zebulenjini. Uthe wakhulelwa eleminyaka elitshumi lane, wabeletha iseleminyaka elitshumi lanhlanu, njalo uMemory isihlobo sikamuye esileminyaka engamatshumi amabili lambili 22 esendele eMontoro kumnumzana Lameki Magonye Sigodla oleminyaka engamatshumi amahlanu lane i-54. Umnumzana Nyathi uthe abazali bakamuye u-Ana, unkosikazi Shai Mabika lomnumzana Edmo Machaya abangamalunga esonto eJohane Marange betheswa icala lokuvimbela amapholisa ukuthi adingisise kuhle ngalolu daba kanye lolokwendisa umntwana oleminyaka ephansi kulaleyo evunyelwa ngumthetho. Kulayitok namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye nabafunyanwa bele gcikwane leli. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika uxwayise abesiTaliban kwele Afghanistan ukuthi bengalokothi baphazamise uhlelo lokuhlenga abantu asebesuswa elizweni lelo ababhekane lobunzima ngemva kokuphuma kwamasotsha eMelika akade encedisa ibutho likahulumende kwezomvikela. Uhlelo olugqitshwe ngemva kweminyaka edlula engamashumi amabili, kodwa ke abebandla eliphikisayo kwele Melika elama-Republicans liya lisola inyathelo likahulumeni kamongameli Biden lokususa amasosha aleli lizwe kwele Afghanistan. Ekhuluma esabelweni asimelayo edale lesenethi, umkhokheli wabebandla ama-Republicans uleli dale lesenethi, uSenate Minority Leader Mitch McConnell uthe leli nyathelo ngelobugwala elenziwe yilizwe elithuthuke njengeMelika. Abohlangothi olubona ngokuqondiswa komsebenzi wokulungiswa kwezimota kwele Melika lubikwa solusungule uphenyo ngomvulo lokuxwayisisa izimota eziphuse zifike isigidi ezilungiswe ngabenkampani yeTesla ngemva kwemibiko ebiziphumayo kungasebenzi kuhle kwalezi zimota osokubangele iingozi ezithize zomgwaqo. Inkokheli yamazwe akumanyana wangezansi wezwekazile Africa we-Southern African Development Community yebithe gwaqa kwele Malawi ngolwesibili emhlanganweni wesimajumi mane lanye wale inhlanganiso itshayele ihlombe uzulu waseZambia ngokuqhuba ukhetho olubalulekileyo lapho umkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Kayinde Ishilema anqobe khona.
Ibandla le-MDCT selikhethe amalunga angamachumi lasithupha 26 ukuba lezikhundla ezifana lezamalunga edale lekhabhinethi likahulumente. Abakhethiweyo babalisa uMnumzana Morgan Komichi wezomvikela, uMnumzana Thapiwa Mashakata wezenotho, uMnumzana Vincent Tsvangirai wezabatsha lemidlalo, uNkosikazi Ruth Labote wezempilakahle loNkosikazi Paulina Mbariwa okhethwe ukumela ugatsha lwezisebenzi lempilakahle. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi amalunga la azathobelana lamalunga edale lekhabhinethi ukuze asebenze okuqotho. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lisole uluhlu olwethulwe libandla le-MDCT. UChris Kande uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaswanda ngalolu daba.
Asethuki njalo akusimangalisi ukuthi uzama ukuphambanisa ibandla labantu MDC Alliance elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa. Kungenani abantu sebesazi ukuthi uvele uhloseni. Ngalokho Mahlabe Zulu asizihluphi, kodwa lokhu yikho kuzamdiliza kakhulu ngoba abanye abantu ebevelela befuna izikhundla batshiyiwe sebezabona sibili ukuthi lo ngumdlalo wempisi, umdlalo wabatwana ongalalu. Yikho ke siyaqonqosela ukuthi lizabona amanye amabizo afana lalo Dr. Mashakata laboPhini Ludenga edesebenza zabo. Hayi, laba abantu siyabazi baqala ukusebenza leZANU-PF ngesikhathi se-Constitutional Commission ethungamelwa ngubaba uMgabe lo Jonathan. Ingazihluphi ngabantu abadinga ukuhuquluza imali, bangabona ukuthi i-term yabo ye-parliament si-4 years sebezama ukuyangena kwenye indawo kwenza ukuthi baqalise kutsha.
Kodwa lokhu akutshengisi na ukuthi leli bandla liyazama ukuthi lilungisise izinto elizweni?
Lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi ufuna ukuphambanisa abantu bandla le-MDC Alliance ngenxa yokuthi uma secampaign efaka ama-posters akhe ufaka ibizo lithi MDC Alliance. Kanti waxotshelana abantu eParliament uma enethe baxotshela ukuthi baphuma kubandla le-MDC T bayaforma i-MDC Alliance. Namhlanje sevuka la esengu-MDC Alliance. Hathi siyakwazi ukuthi uncediswa ngama-court, uncediswa iZANU-PF, isenze iZANU-PF isenzele ukuthi ikhoze i-confusion, iphambanisa abantu ukuthi sokuthiwa beyarejista abantu bengarejisti. Nampo uMnangagwa labo George Haramba sebehlabala labe sithi uChamse ngawina azasebenzisa amasosha. Konke lokho lingesabi kwethusele ukuthi lina licine vele lingavoti, bafuna ukuthi libone inhliziyo ukuthiwa yi-apathy. Umonzi lwalezanu basebenzela ukuthi kungenziwa ama-by-election, kungenziwa i-2023 elections, besithi kuhlale 7 years ngoba bayakwazi ukuthi abalabantu. Lilimuke ukuthi amasela labahuquluzi benotho labantu abagangileyo benza khonoko, sivele labo siyabazi bevele bengekho eqinisweni besebenza leZANU-PF ebusuku. Mahlabe Zulu, liqaphele izitha ziyeza eziningi eziyaqamba amanga kwenzela ukuthi iphambaniseke engqondweni.
Lo umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaswanda obexoxa noChris Kande weStudio 7. Umbuki Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair usudluliselwe phambili njalo. Lokhu kungenxa yokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenza kweziqondiso ze-Level 4 COVID-19 lockdown ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngamaviki amabili. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana usuzaqhutshwa mhla ka-21 kuze kuyefika mhla ka-24 ngenyanga kaMpandula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Sokungokwesibili lonyaka umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owe-ZITF udluliselwe phambili ngenxa yemigoqo elethwe lubhubhane lwe-COVID-19. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso eyeZimbabwe National Consumer Rights Association, uthi leli nyathela lidala ubunzima kumuntu wonke hatshi osomabhizimusi kuphela.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kuveza kahle kamhlophe ukuthi isimo kasikami kahle kwezamabhizinisi, ngokuba nxa ngabe i-COVID-19 lokhu bavimbele ngendlela bavimbele ngakhona, kusho khona ukuthi bayalimala kakhulu. Kakulimali bona kuphela bamabhizinisi, kulimala izisebenzi, kulimala abathengi, ngokuba imali yabasebenzi ivela ekuthini amabhizinisi asebenze. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi ngokuphangisa kuzanywe zonke indlela ezizakwenza ukuthi amabhizinisi abuyele endleleni yokusebenza ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi akuba mangalisi ukuthi umbukiso lo usuphinde wadluliselwa phambili. Unkosikazi Molen Kiwane, isakhamuzi sakoBulawayo, ngomunye wabasekela lelinyathelo elithethwe ngabe-ZITF.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kulicebo elihle kakhulu. Ngasikhangela ukuthi amanani abantu ababanjwa i-COVID abekhwela esehla, ukutshengisa ukuthi kulengozi enkulu kungayekethiswa. Siyabonga ukuthi kunanzelelwe kusasemasinyane ukuthi kuqale kukhangelisiswe ukuthi umumo wakhona unjani, abantu belokhe belandela izixwayiso zempilakahle.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nick Ndebele, wenqabe ukuphendula imibuzo wayedlulisela kusikhulumeli senkampani le obelokhe engaphenduli ucingo. Umgcini sihlalo wenkampani yeZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Busisa Moyo, ukhiphe umbiko wokudluliselwa phambili kombukiso we-ZITF ngolwesibili ntambama. Umbiko lo uchaze ukuba uhulumende uvumelana lesinqumo leso ngoba amalanga ombukiso abezabe ephakathi kwesikhathi abantu bevinjiwe ukuhamba besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Lokhu bekuzenza osomabhizimusi abaphandle kwakoBulawayo bathwale nzima ukuhamba belanda umbukiso. Umoyo uqhubeke ethi labo abaphathekayo kumbukiso we-ZITF kabathathe leli thuba njengesikhathi sokuba balungiselele ngokujulileyo ukuze nxa usufikile wenziwe okwezinga eliphezulu. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kukuhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo we-Afro Jazz uStanley Nyathi. Umdluli ngokuzalwa udabuka eNkayi kodwa okwamanje usebenzela le-South Africa. Asizwene xoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisasanta.
Nyathi ulamadlalade amabili engoma zokholo atshisa kakhulu. Yabuye waphela lesithathu lona kodwa selefikile ngoba lingelo mdumo we-Afro Jazz. Yilo asibhathele lona namhlanje akukhumbuza abalaleli udabuka ngapi.
Ngibuya phansi le eNkayi senginama-albhamu amathathu, eyokuqala ibiyi-gospel, eyesibili i-gospel njalo, eyesithathu yamanje i-Afro Jazz.
Asizweni ke ukuba umfakanyathi kungani waguqula umdumo aqala ngawo esiwa kwezokholo ngena ku-Afro Jazz.
Yes, ngidecide this time around ukuthi ngicule i-Afro Jazz ukuze ngikwazi uku-accommodate ontanga abasebancane, ngibuye futhi ngi-accommodate abantu asebebadala, ngi-accommodate abantu abahambayo esontweni, ngibuye futhi ngi-accommodate abantu abakholelwa emasikweni.
Ngiyamangaza bangakuthi ngizinto abangazenza
Iqukethe ingoma ezikhuluma ngomzilikazi, iqukethe ingoma ezikhuluma ngeHighlander, iqukethe ingoma ezikhuluma ngothando. So ngamafichani ingoma lezi ziyakwazi ukuthi ziaccommodate noma ngumuntu ongakanani noma ngumuntu okholwa ukuphi.
Emsebenzini yakho
uxhaso lwenu luqhakathekile kimi. Ama CD asetholakala iYouTube channel ithi yona Hlabezulu TV, yatholakala ku Twitter Stelinyathi, yatholakala ku Facebook Stelinyathi, also kune page elithi lona Hlabezulu TV. Ku WhatsApp ngiyatholakala njalo 0734533075. Ngiyabonga kakhulu Dawu.
Uzahlala esiyaphambili ecula imdumetheneyo ethandwa ngabantu. Uyabesilayo uhlelo waza on a Friday para sonde mnandikile lonke igama lamungenza Jesus ba.
Afro Jazz soka Stanley Nyathi odabuka eNkayi kodwa okwamanje osebenza ese South Africa. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela abenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu weHigh Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi kuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyabonga Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.